Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNcwabakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu eZimbabwe okulaba fika phose abangamajumi ayisikhombisa 69 asebebulewe yi-COVID-19.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima.
Abantu abaningi bathi kumele bazame ngamandla wonke ukulungisa okuhluphayo elizweni kulandela ukuvinjwa kwabo ngabezomvikela ukuthi batshengisele emgwaqweni.
Indlela yokuthi uqhutshekeke phambili ukubana abantu babambane.
Kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF loba abalandeli balo bekuphikisa lokhu besithi ngamanga.
Ngezifiso zabantu nje amukela iZANU-PF libandla elibambene lomongameli oyedwa.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu phose abangamajumi ayisikhombisa 69 phakathi kwabedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3659 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kulababili ababhubhe kobulawayo izolo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamajumi amabili edolobheni lakobulawayo. Elizweni lonke jikelele abedlula inkulungwane 1011 sebephephile kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakhala ngokuthiyeneyo ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isakhamuzi se-Country Park kobulawayo esingafisi ukuziveza igama ngomunye obakhala ngomkhuhlane lo.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima obukhulu sibili. Babuya abantu labana bamthatha umamalwana. Babe besithi abantwana bahlala khonapho bengaphumi egedini. Manje sibabona nje bephuma besima kwezi wejurahulu. Beke bephume phandle bedlala labanye bedlala ibhora. Okulapha eCountry Park kunzima lapha. Indisiza fast pele ke lapha.
Umnumzana Robert Sibanda ohlala eGogwe laye uyakhala nge-COVID-19.
Lumkhuhlane usuqonge ngendlela esabekayo, ususabalele. Ukuzivikela msakazi alisekho ithemba ekuzivikeleni ngoba lumkhuhlane hayi sundawana yonke. Msakazi siyazama ukuzivikela ngokugqoka ama-mask. Siyazama ukugeza. Siyazama ubana sihlale ndawonye.
UNdlovu uthi abantu babhekane lendlala ethusayo ngesikhathi limemetheka igciwane le-COVID-19.
Kubuhlungu kakhulu njengangapha eGogwe. Thina abalimi sesilimile ikhotoni sahambisa ekhotho. Asiphiwa ngalutho. Akula mali msakazi bathi sithathe igrocery. Alikho le grocery lakho ungathi ubabuze ama officers bakutshela ukuthi khona igrocery livele eHarare. Ukuthi livele eHarare ngayiphi indlela likwani asisakwazi singakwenza. Indlela yiyo sesivuthuza msakazi. Indlela yiyo sesikhipha ezindlini. Siyazama ukuhlala ndawonye, siyazama ukugeza, siyazama konke ukubana sizivikele. Kodwa indlala yosimbi.
Omunye njalo umlaleli we-Studio 7 uthi kumele abantu banathe okungabaqinisa umzimba ngesikhathi somkhuhlane lo.
Uthatha amalemon ufake emanzini uhlanganise negarlic uboyile. Kube into nje ozoyisebenzisa insuku zonke ma before ulale. Phuza igarlic yakho ehlangene nelemoni. Udle ama-orange insuku zonke. Mina ke angibamba angisho ukuthi yiyo, kodwa ke ngike ngabanjwa yiflu. Kusuthi khona manje nginamaviki amathathu nje ngiyekile, kodwa ngizizwa sengiqinile ngokwenza njalo nje. Ezinye izinto bakithi kufanele sizame, uhlala uzama ungathi uzobonelwa yi-government kumbe uzobonwa isibhedlela.
Uhulumende uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi bachothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasosha lamapolisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye wabolombono lo umnumzana Paul Ndlovu.
Mbona ngazathi indlela yokuthi uqhutshekwe phambili ukubana abantu babambane bengesabi, mabethi batshengisele abantu. Kasiphumeni ngobuningi then sikhodwe ngendaba zepolitiki ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke lento abatshelwa ngababadla zombusazwe. But kuhlukumeza abantu whether ungumuntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje. Kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwa kusasanitizwa njengapha kobulawayo shuwa iqiniso lonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni shuwa lakho, futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi iphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, heyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswane.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona. Yonke leminyaka bebe abantu bona lawo abathi hey ZANU PF must fall, ZANU PF must go. Yibo ababeqakezela iZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu, abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona. Namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ihambe. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe into kunjani izikhali, sokutsho khona ukuthi konkona hayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalasei. Okusuka kumangazi ukuthi konkona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi kunzima lokhana kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius J. Zimana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabadla aphikisayo bayacatsha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ekutshengisela kwebezimbabwe morati kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yakuqala zinkokheli eziyizona eziyabe zibizele ukuthi kube lokutshengisela. Ngoba ma kufika lelo langa lokutshengisela ziyabaluleka ziyicatsha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, kabafuna ukuthi bahambe ukuthi bengenani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade zithatha ama-chance ngempilo yabantu abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini ngandlala eHarare by that time. Saphusha sisuke emalokishini azange sibone noma inkokheli noma yesibazazabareke kusuku zacatsha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kuze kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi kona sihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ungena ezitaladini sigijima kwesi sikhathi mbona abantu
akusoze kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyana soku singene etradini senza khonokwana kodwa kungenanto oluphumayo. Into ezaphumayo yokuthi kona let us all not be big brothers kodwa asibe ningabantu okutona sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha. Ulokuqokozela okumangalisayo kubandla lezano PF kulandela ukumiswa umsebenzi kukaKleveria Chizema okuthiwa wabanjwa xhaka elamaphepha alotshwe okuveza ukuba abalandeli bebandla leli bafuna uretired General Constantino Chiwenga athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphephandaba ambalwa akuqela eledli Standard abika ukuthi ukumiswa umsebenzi kukaChizema owangena kubandla lezano PF lisungulwa ngomnyaka ka-1963 kuveza ukuthi kulokudonselana kwamandla phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Abalandeli bakaChiwenga kuthiwa babefisa ukusekela abantu babebefuna ukutshengisela emgwaqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okuhluphayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Patrick Chinamasa obambe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leli obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kasenelisanga njalo ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli kanye lomabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana. Sixoxe lomabutho moyo okuhlangothi lwabatsha kubandla leZNPF othi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uMnangagwa loChiwenga bayalwa.
Izifiso zabantu nje amukela iZANU-PF libandla libambene lomongameli oyedwa ukhombe uChiwenga ngumsekeli and phakathi kwakhe nomongameli vele akula ngxabano ekhona ngabantu abasebenza kuhle. Yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoze khona.
Siyabona ke kulo mama lapha uKevera Chizema ukuthi wasexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso khonokho?
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla. Aso nto engayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee khona phela ezizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho kwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomnumzana lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso sibisikubhekile?
Abantu njengoba usitsho mfowethu uthuthi abantu umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni. Kodwa akukhulumeleyo ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa. Njengoba njile ukuthi bekele abantu bayakhuluma abafuna ukukhuluma kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla leZANU-PF libambene baba, vele u-2023 ukhetho luzayo sesiqede ngayo sizawina, sesiprepela u-2028.
Umabutho Moyo ukuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolulo Nkosazana noMthandazo Nkomazana olwela ilungelo likaZulu.
Bazogcina bebulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenzayo zilungane. Lo Nkosazana otholakele enama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla leZANU-PF?
Bagcina sebebulalana babantu, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo belifake ezikhwameni zabo, hhayi ukuthi banentando yabantu ethizweni zabo. Abalayo le nto enjalo.
Nxa sithangela abantu beZimbabwe kutshoni khonoku ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe dube ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo, bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje njengoba sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kutsho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine noma bengathrethana ukuthi kuzobulawa bazodutshulwa.
Unkosazana Nomthandazo Nkumazana ulwela ilungelo likaZulu. Sixoxelaye eseMumbai kwele India. Kusenjalo abezomvikela sebekhulile uTawanda Mjehiwa, umzukulu kaMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZimu Live, obelensuku ezimbalwa esezandleni zamapholisa. Kungenele kudaba lolu umthethwandaba othe kumele baveze uMjehiwa okuthiwa wayetshotshozela abantu ukuba batshengisele ngolwesihlanu. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 503,000 kwele South Africa asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Zwelini Mkhize, umphathintambo wezempilakahle, uthi kulabantu abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 abatholakele belomkhuhlane lo izwe lokuphela. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 17.9 million abantu abatholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 685,000 asebebulewe i-COVID-19. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Sihlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe lakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo Nkosazana Sikatele Nyathi uMamdluli ngodaba lolu. Kudala phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakhombisa ijaha. Kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijaha elingamthola, or akula jaha elibonakala elingamthola. Bebekhombisela umfana, bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe naye ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejaha. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebizibika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijaha, bese beyidingela. Itshe inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ibivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa. Kutho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilanye alithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye amba sikokumkhombisa yini.
Waphambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani udaba olunje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ikuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kule social media yabelokhu yinsenda amapikitsha, nsenda amapikitsha, beze begcine lawo bebona ukuthi hhayi kutsho ukuthi ngezindlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi khawuthanda umntanami yini, like mina angakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately kuyanzayo ngimthanda umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi anithandi yini abantu ababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Ngange ngathi ngiyamthanda, yimi phela esengikhombisa umfana. Uyayibona, I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esixoxelaye uMnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana inayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza kweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akusekho ukukhombisana, msakazi manje. So kuyikucela i-phone number, wacela i-phone number wayiphiwa usukhonjiwe kompana kuseko lokho ukuthi ngiyakuthanda kumbe njani. Hayi. Manje sucela iphone number kona apho usukhonjiwe nje. Ubonde vele ukuthi imizi khona ukukhombisana into engasekho. La majaha lati amajaha nje asisakhombisa isidalo. Uma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa ikwenzani. Akakwazi vele ngitsho lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi. Into yaziyo ukucela iphone number kuphela. So nje into ukuthi ayikukhombisana into engasekho. So amantombazana nabona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele. Ngoba phela engahlala etalinde ukukhonjiswa ngobani baphi lawo majaha azabakhombisa akwazi ukukhombisa. Ayisekho phela intombazana manje ukuthi awuzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlamvu njengasemandulo.
Ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba? Namhlanje ke besixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Mathe. Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngicina amasiko wethu. Owangusenziwe manje.
Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumike wobe. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokutshengisela obekumele kwenziwe ngabantu ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo Mnashe Mtutsa owebandla lezanu PF kanye lo Vuka osakhulayo obetshengisela eLondon kweleBritane. Sizasungula luhlelo ngokuzwa umbono kaMtutsa. Mtutsa, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele umbono wakho.
Ngiyabonga brother Mike for this opportunity. Engawutsho mina ukuthi ngelanga lawulele kamhlaka 31 July sibonile ukuthi aliphumelelanga ngenxa yokuthi abantu abasafuni into yokusetshenziswa. Okwesibili, abantu balalele ilizwi likagabo likahulumende elokuthi akumelanga betholakale besemgwaqweni, betholakale bebuthene khona iCovid ilokhu isiya phambili ibulala ibamba abantu.
Mtutsa, intsha elizweni ithi ikhathazekile kakhulu ngodaba lwenkohlakalo, udaba lokuswelakala kwemisebenzi elizweni lokunye okuchiyeneyo. Kuyini okumele kwenzakale ukuze konke lokho okuhlupha intsha yakweZimbabwe kulungisiswe?
Ukuthi abantu sithi beswele imisebenzi yikho befuna ukudemonstrator ayisoqinisa. Abayouth kumele abe involved elizweni. Sekuyenziwa iland audit kathesi. Amayouth kumele apply for iland naleyo. Ngaba apply for ama-loan through i-Empower Bank. Konke lokho kwenzakala nxa abantu belesifiso sokusebenzelana lohulumende. Manje abantu bengatshona bejikijela amatshe bezondile besithi uhulumende akahambe. Cina sebekhutha amathuba abefakwa ngolo hulumende ukuthi bengabenefita ngawo.
Hayi, siyabonga Mtutsa ngombono wakho. Zulu kandaba asizwene umbono kaVuka, yena obetshengisela eLondon kweleBritane.
Vuka, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga foka baba.
Sikubonile phela Vuka ukutshengisela. Kuyini okwenza ukuthi lifise ukuphuma ngobuningi benu lisiyotshengisela ngale eLondon?
Besitshengisela ngoba ihulumente yasekhaya yaseZimbabwe ihlukubeza abantu ngenxa yalokho abantu abasakwazi ukuphuma ngaphandle ukuthi bayotshengisela. So thina sathi singaphandle kungcono siyahambe siyotshengisela, sitshengise wonke amazwe ukuthi eyi, eZimbabwe izinto azimanga kahle.
Sikhangela udaba lokuthi eningi labantu abaphume besiyotshengisela bangabantu abangaphandle kwelizwe, ubona ngani ukutshengisela kwenye kusizile na?
Kuyasiza ngoba namanje nabantu basasifonela bayabuza ukuthi kwenzakalani kanti ekhaya, singanceda ngani, singasiza ngani. So kusho ukuthi ilizwe vele likhathakezekile nezinto ezenzakala eZimbabwe. Okwamanje noma ungabheka laphayana e-social media, kulabanye abantu esingabazi baseNigeria nabanye base-Europe bayasho ukuthi eyi, eZimbabwe ngempela idingela ukuncedo ngoba ihulumente iyabavimbizela.
Mhlaka 31 sedlule sesifikile ku-August, kuyini okumele kwenzekale ukuze abantu abasakhulayo bethula bonke lokho abakukhalilayo?
Asisaqala 31, siyaqala ndoda. Ngoba all this time abantu besithula sisabe ukuthi ihulumende izosibulala bazosibosha. Kodwa okwamanje into engifuna ukusho ukuthi abantu kumele sibe nesibindi, sokuthi silwisele ihulumende. Siyaphambili, asibuyele emuva.
Hayi, siyabonga Vuka ngombono wakho. Zulu kandaba sesilugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Thank you.
siyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungamile inkomo lamhlanje silomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ngiyakhola libe levike lihle ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhla bengifuna sikhangele kumahubo 117 sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena dumisa inkosi lina zizwe zonke, libabaze lina bantu bonke ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lokuqotho benkosi bumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bemfuna ukukhuthaza umlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihleze ezindlini abane begulelwa nge-COVID-19 abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho engxenye umsebenzi uphelile ziningi izinto eziba ingxaka empilweni zabantu kodwa ke lapha bemfuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame kwenza ukuthi ukudangala kuphele kwenza ukuthi umthwalo lwanonzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu Manje David lapho khulumisana lathi ukuthi lindumiso okubeliye kuNkulunkulu amelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa kodwa lapho uthi dumisani uNkulunkulu zizwe zonke kuthi ukuthi sizwe sona ngokwaso ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe sidumisa abanye uThixo kodwa lapha ke inkuthazo uDavid asinika yona eletha isibusiso ukuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke laba bakwazi ukucubungula iBhayibheli bathi bona li chapter uchapter 117 kaSam uba nxa kwakubhalwe esikhangela iversion ye King James version wayephakathi laphakathi kweBhayibheli okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuye fika kusambulelo liverse yiye phakathi naphakathi kweBhayibheli manje mina bengikuthatha ngokuthi kuthi ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe uNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siye fike ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona uAmen ukuthi woza Nkosi masinya Amen uJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba yonke into isiphelile kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kwaNkulunkulu labantu bakhe phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso manje indumiso iqhakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho phakathi kokubusiswa uNkulunkulu phakathi kwemdubo ongene phakathi kwazo kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu ukudumisa uNkulunkulu into omele uthi nxa uvela uvuka ekuseni ungadobha ke amahubo ubale nje amahubo uyihlabele amahubo lawo uwahlabela beyingoma udinga ingoma yakho leyana oyithandayo uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile khathe siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo siba nawo ama-radio siba nezinto eziningi omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma lezinto ezehlukeneyo ngakho uyakwanisa ukuthi uvuke nje uzilalelela khonokho udumisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siyakudumisa namhlanje sikuba abazi ubukhulu bakho khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lisa ngeGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo 6:30 AM kusasa